Toku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla zilitshumi lanhlanu kunyanga kaLwezi 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
So manje waxotsha umuntu otshisayo, abanye bayatshisa kababanjwa. Manje thina sithi thina hayi into esayilwelayo sonke isenzakile. Ngoba thina silwelanga umuntu plus asilwelanga i-dynasty kumbe i-individual. Salwela ilizwe lonke. So kusho ukuthi into esayilwelayo has now been realized.
Abalwa impi yenkululeko abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association bathi bayalisekela ibutho ngokuhluthuna intambo zombuso kuhulumende kamongameli Mugabe.
Ukuhluthuna kombuso ngamasoja, engamasoja futhi angabalweli benkululeko. Mina ngithi mhlawumbe into esasiyilwela singayiboni ngaphumelelanga. Silokhu sihlupheka kungalamsebenzi. Khumbula ukukhuluma kunje, abafowethu abaningi bayahawula balala emabrijini.
Abantu beMathebeleland bamukele ngembono ehlukeneyo ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Elebotswana lona selixwayise isizalwane zalo ukuthi zingethekeleli kwele Zimbabwe, kanti lamanye amazwe lawo athi izizalwane zawo kumele zihambe ngonanzelelo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abalwa impi yenkululeko abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe National Liberation War Veterans Association ekhokhelwa ngumnumzana Christopher Mutswangwa bathi bayakusekela ukuhluthunwa kwentambo zombuso kuhulumende kamongameli Robert Mugabe elibutho emadabukakusa namuhla. Ibutho lithethe umbuso elisithi lizama ukubuyisela eleZimbabwe esimeni esihle lapho okuhlonitshwa khona amalungelo oluntu njalo okulentuthuko. Kubika uMavis Gama.
Bebegcwele injabulo abalwa impi yenkululeko laba becula ingoma ezilandisa ngokuthi leza kanjani ilizwe leZimbabwe ukukhumbuzana phezu kwegazi elachitheka kuliwa impi yenkululeko kuleli. Emazwini akhe emhlanganweni lentathela izindaba eHarare Club, unobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Victor Matemadanda uthi yena labanye bakhe bayemukela ngenjabulo ukwenza wabakubutho ethi kwenziwe ngendlela yokulondoloza isekelo sombuso.
We urge that Robert Gabriel Mugabe should be recalled from his role as the president and first secretary of ZANU-PF. This is not the first time that we are doing this. We did this to Ndabandingi Stole, who had lesser crimes.
Sithi makamiswe umsebenzi uRobert Mugabe. Lokhu esikwenza lamuhla akuthi kwakuqala sikwenza. Senza esifanayo isenzo kuNdabaningi Sithole, yena owayedale amacala amancane nxa sesiwaqathanisa lakaMugabe.
Omunye wabalwa impi yenkululeko uNkosazana Beauty Hlatshwayo uveze ukujabulela izehlakalo zalamhla lapho abezombutho bethethe intambo zombuso kungela kulwisana.
So manje waxotsha umuntu otshisayo, abanye bayatshisa kababanjwa. Manje thina sithi thina hayi into esayilwelayo sonke isenzakile. Ngoba thina silwelanga umuntu plus asilwelanga i-dynasty kumbe i-individual, salwela ilizwe lonke. So kusho ukuthi into esayilwelayo has now been realized.
UZulu weHarare yena unikeze imbono ehlukeneyo phezu kwalesi sehlakalo. Bekhona ababujabulelayo kodwa abanye besithi kababoni ukuba izokuba isima kanjani ikusasa yelizwe. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Growth Age Development Program, GDZ Zimbabwe, umnumzana Zisunko Ndlovu, upha umbono wakhe.
upresident Robert Mugabe wayehluleka ukuxoxisana kuhle nabantu bemtshela lokhu ababekufuna ukuthi akwenze, kodwa yena ethatha indlela yakhe etshiyene lalokhu ababekufuna abantu. I think so lokho okwenzakeleyo yinto isehlakalo esiyangisayo kwamanye amazwe uma sesikhangela kulokhu akwenzakeleyo.
Abalwa impi laba bakhuthaza uzulu wonke kunye labamabandla ezombusazwe elizweni ukusebenzelana ndawonye ukulungisisa ungabe sokoniwa ngelinye lamacele aphikisayo ebandleni lezanupf. Isimo sibuyele kuleso ebesikiso kungaze kwaba lodlakela, bathi okwenziwe ngabezomvikela kukusisekelo sombuso njalo bese kuvele sekuphuzile okwenzakala. Lomhlangano ungenwe ngabalwa impi yenkululeko, abenhlanganiso yabantwana babalwa impi yenkululeko ye-Children of Zimbabwe National War Veterans Association kanye labaxotshwa ebandleni le-ZANU-PF. Bebegcwele ujabula okukhulu obekubonisa ngokuhlabela ingoma ababezihlabela ngesikhathi besempini. Ngimele iStudio 7 yiseHarare, nginguMavis Gama.
Uzulu weMathebeleland yena wamukele ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho ngembono etshiyeneyo. Lanxa bekhona abakujabulelayo, abanye bathi lokhu yikwephula izimiso zenhlanganiso yeSADC kanye le-African Union. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Kusukela lamhlanje emadabuka kusa kusiya uhola lesine, abebutho bazise ukuba bakhangelele ukuqondisa indlela ilizwe elibuswa ngakhona ngoba kukhona okuchaya amanzi. Baqala ngokuthumba ukusebenza komsakazo welizwe iZimbabwe Broadcasting Corporation iZBC. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Peter Mdlalose utheba yasisola isenzo samasotsha esola umphehli wesigalesi umnumzana Emerson Tambutso Mnangagwa osanda kuxotshwa umsebenzi wokuba ngumsekeli kamongameli.
Osekusenzakala khathesi thina abantu ikakhulu abantu bakamthwakazi ngapha kwelikamthwakazi Matabeleland asihambelani lakho, ngoba yena lo muntu obangela khona lokho u-Emerson Mnangagwa esebenza lawo lochiwenga, thina kasihambelani lakho ngoba yena lo muntu nguye owabulala abantu eMathebeleland. So nxa ezabuya khathesi kuthiwe nguye ozekuba ozebamba i-government, kutsho ukuthi thina siyabe sisenkingeni kakhulu abantu beMathebeleland.
Owalwa impi yenkululeko kubutho le-ZIPRA umnumzana Lazarus Mahlangu yena uthi ukuhluthunwa kombuso ngamasotsha mhlawumbe kungaletha umehluko ekubusweni kwelizwe ngoba ilizwe limimanzonzo.
Khumbula ukukhuluma kunje, abafowethu abaningi bayahawula balala emabrijini, abanye bafuqa amasikaniya, abanye azange bayithole le mali yabo yokufela ilizwe leli behlala egangeni. So akulayo ushintshi ekhona elizweni. Ngezinye indlela mbone ngathi into esiyenzwe ngamasotsha benze into engenza mhlawumbe sijinje njalo sithole konke esasikulela sibe ngabantu abahleli kahle njengabanye amazwe alikhululekayo lwela amazwe.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe uZulu ubengakhangelelanga ukubuswa libutho ngendlela okwenzakala kwamanye amazwe njalo mhlawumbe kuzaba lobubelo ngokuya kwesikhathi.
Besingakhangelanga ukuthi lokho esikubona kwamanye amazwe bekungenzakala kwelakithi. Kodwa ke kungasenani, hayi kukhanya iningi labantu baseZimbabwe lijabulela khona ukuthi kulokuthula elizweni njalo futhi lokuthi hayi sokungani maybe engxenye lokho akade bekufisa ukuthi kube lotshintsho elizweni kungaba khona.
Abebutho leZimbabwe yibo asebethethe intambo zombuso ngoba kakukaziwa ukuba iziqondiso abazenzayo bazithatha kubani njalo labo abababophileyo bababopheleni ngoba icala labo lingekho sobala ebantwini. Kobulawayo kulomoya omkhulu ovunguzayo oqale ekuseni lomanje kuthule kungela amapholisa lamasosha emigwaqweni njengalokho okubikwa kuseHarare. Iningi labantu lisithi ukubusa kwamasosha ngokulwa okuphakathi kwebandla elibusayo ngoba bengathokozi ngokukhethwa komngamongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe ukuthi angene laye ebukhosini bokukhokhela ilizwe. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Umgcini sihlalo womanyano wamazwe asezansi kwezwekazi le-Afrika owe-SADC ongumongameli njalo wele South Africa umnumzana Jacob Zuma sethumele iqula eZimbabwe ukuyakhulumisana loMgabe kanye lebutho. Uthi ukhathazekile kakhulu ngokwenzakalayo. Kodwa kulembiko ethi izithunywa zikaZuma zivinjwe ukungena elizweni libutho egcekeni lendizamchina ele Robert Mugabe International Airport eHarare. Kodwa kasenelisanga ukuthola ukuqiniseka kwalembiko. Umanyano wamazwe ezwekazi le-Afrika wona owe-African Union lawo uthi ukhangele ngelihlo lokhozi okwenzakalayo eZimbabwe. Embikweni osanda kwethulwa ngumgcini sihlalo we-African Union Commission uMusa Faki Mahamat uthe bonke abaphatheke kudaba lolu kumele balulungisise ngendlela ehlonipha umbuso okhululekileyo, ehlonipha amalungelo oluntu njalo elandela isisekelo sombuso welizwe i-Constitution. Uthe njalo kumele kube lomhlahlandlela ocacileyo ozakhokhelela kuntuthuko yelizwe leZimbabwe. Wengeze wathi i-African Union izasebenzelana ndawonye lomanyano we-SADC ekudingeni isisombululo. Umbuzo omkhulu kwela kusasa likaMgabe abaningi abazibuza wona lamhlanje ngothi ibutho lizakwenzani ngaye lemuli yakhe. Esikhathini esiningi nxa ibutho lithe lahluthuna umbuso liyamxotsha obe ngumongameli ukuthi aphume aphele elizweni ayephephela kwamanye amazwe. Kambe yikho okungenziwa libutho kuMgabe na? Siyebuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Inguquko loba yiphi inguquko ibisidingeka eZimbabwe abekungeke kuze kwenza ukuthi kuphilwe ngaphansi kombuso onjengalo obuqhubeka umbuso kaPresident Mugabe. Amabhanga bekungela mali, ukudla kakukho, abantu baswele school fees, akukamisebenzi, osithengisa emgwaqweni uyabotshwa, odrive i-Wonder Fit zamukuthi ovisi uyabotshwa, kugcwele ama-roadblock, kuyikho konke lokhuyana okungcolileyo. Ubungumbuso obufanele ukuthi ube waphela kudala, kodwa njengoba bekusehlula kuma-election ukuthi kuhambe ngendlela efaneleyo, hhayi khona lokho kuthethwe libutho ukuthi basilamulele kwamukelekile.
Umongameli Mugabe ibutho lithi limgcinile, ugcineke kuhle lemuli yakhe elapha akhona. Ubona besenzani ngaye lemuli yakhe yena uMgabe abebutho?
Ngibona bemgcina njengoba beshilo, angiboni ukuthi usengalimala ngandlela thile, uyabe egcinekile. Ngokuba ngicabanga ukuthi ungawukadulalele ukukhuluma bebutho bebecacile ukuthi bakhangelele ukulungisa kusiya phambili izinto zangkhona. Esikukhalelayo-ke ukuthi kube yingxoxo, kuxoxiswane, abantu basondezane, kwakhiwe uhulumende ozalandela abe nguhulumende ohlanganisa abantu bonke, hhayi ochitha igazi, hhayi obulala abantu, hhayi owonayo, kodwa oletha bonke abantu kungakhathalekile ukuthi bakuyiphi political party, ukuze kusetshenzwe kubuthaniswa isizwe, kwakhiwe i-economy yesizwe, abantu beZimbabwe kwakuye babe le mpilo eqondileyo ngendlela efaneleyo.
Sizabona na bemvumela eqhubeka ehlala eZimbabwe le muli yakhe, kumbe sizabona siyahlala kwelinye ilizwe?
Ngibona sengathi uzahlala kulona leli lizwe, kulandela yokuthi njengoba uyakwazi ukuthi ulande 100 years ukuthi ngikhona engaphuma siyahlala kwenye ilizwe, uzahlala khona laphana lapho akade buse ehlala khona vele eHarare, kumbe ayokozwimba okungumakhelwane weHarare ayehlala khona ngale mzini wakhe wangekhaya, okuyindawo vele ayefanele ukuthi ube wahamba kudala ukuyahlala khona. Kwaba yinto embi kakhulu ukuthi ahlale kuze kube lokhu ilizwe besilidungeke okunye okumangalisayo, bona bazamgcina ahamba ayehlalela khona ngale ngekhaya.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawayo. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sixoxa ngodaba olusegudwini olokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho kuhulumende kamongameli Robert Mugabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni elingene kuhlelo. Le Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ukuhlaselwa kweqembu labesimoslem abedlulisa amalawulo abalwisana lohulumende wakwele Somalia abe Al-Shabaab obekukhokhelwa ngabebutho leMelika kubikwa kuphumelele okwamagama. Inkampani enkulu yemitshina yakulezinsuku ilakho ukuthola ukuthuthukiswa ngohlelo lokuthengiselana oluphunywela lo emhlanganweni owenzelwe eVietnam wenhlanganiso ye-OPEC osuthatha isikhundla salo obubizwa ngokuthi yi-Trans-Pacific Partnership. Siyaphela ezivela kwamanye amazwe. Amabandla aphikisayo athi kusesemasinyane kakhulu ukuthi kukhanye ukuthi ukhetho lomnyaka ozayo luzaqhutshwa kuhle kungelabuqili na kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho lamuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Abahlaziya ezombusazwe bathi amabandla aphikisayo kumgceke ukuthi kawasoze enelise ukubambana ngaphambilini kokhetho lanxa ukuxabana ebandleni leZANU-PF kukhanya luwanikeze ithuba lokukhankasela ukunqoba kulandela ukuhluthuna kwentambo zombuso. IZimbabwe ikhangelele ukuba nokhetho ngomnyaka ka-2018, kodwa ngesiga esenzakele sokuhluthuna kombuso ngabakubutho sekusenza abantu becabangele ukuthi kuza kuba nzima ukuba nokhetho olungelabuqili. Isikhulumi sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uveze ukuthi kusesemasinya ukuthi babone ukuthi ukhetho luzaba njani.
Kuqakathekile ukuthi sikhangele ama-events ayenzakeleyo emalangeni amabili amathathu adlulileyo kusiyabamba namhlanje. Masikhangela kuhle sibona kusiba le 50-50 chance yokuthi ukhetho lube khona kumbe lungabi khona ngomnyaka ozayo.
Evumelana noMaphosa umnumzana Matthew Spanda owezipra uthe kulusizi ukuba amabandla aphikisayo awabambananga njalo lokhu kuzabangela ukuthi behluleke ukuthi basebenze bonke.
Masikhangela ama opposition parties ngomumo osukhona ngendlela engiyibona bengabambananga. Kunje nje ngikhuluma ama opposition party alezigaba ezintathu ezinye sikhokhelwa ngeyinye ilunga elinye ngelinye ilunga mathathu siyawazi wonke ngale ntshona ngiqamba amabizo basiyakwazi bonke abafuna ukuhlangana. Ngilola ukuthi ufuna ukukhokhela ngaleyo ndlela kutshengisa ukuthi vele ngabantu abangabambananga.
Umnumzana Peter Mdlalose ohlala koBulawayo uthe isifiso sakhe ukuthi amazwe akhelane leZimbabwe angenele ukulungisa umumo elizweni.
Thina ebesikufisa besithi nga iSADC iyangenela ngoba iSADC yavuma basayinelana phansi ukuthi akumelanga kube lelizwe elizatshaywa ikhu iSADC.
EZimbabwe kunje liphakathi kokulungiselela ukhetho lukamongameli okansila kanye lamalunga edalela ephalamende ngomnyaka ozayo. Ukuxokozela nokuhluthula kombuso lokhu sokusesatshelwa ukuthi kulakho ukuphambanisa ukuqhutshwa kokhetho. Ngimele iStudio 7 ngikweBulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje uZulu wedolophu leGwanda seveze imbono etshiyeneyo ngokuhluthunwa kwentambo zombuso libutho esithi lokhu kulakho ukudala umkhuba omubi kwezombusazwe. Abanye kodwa bathi inyathelo leli lilungile nxa lizaletha impilo engcono kuZulu. Kubika intathelizindaba yethu uVusa Mkhwananzi.
Iningi labantu likhanya lisethukile ngalokho kuhluthunwa kombuso libutho, njalo litika lithanda kuveza imbono ngalokho kwenzakala elizweni. Abaxoxelathi bathi bethukile ukuvuka ekuseni besizwa ibutho libika ukuthi yilo eseliphethe kuleli. Umnumzana Msizi Gumbo isakamuse Gwanda uthi lobanje ibutho lisala ukuthi selihluthune umbuso, lokho kusobala njengoba seligombolozele umsakazo we-ZBC kanye legceke lendizamtshina esigodlweni.
Bangabe besebekuphe elinye igama elithize labe sesibabone bevela kumabona kude besithi ayisiyokhu ayisiyo le abathi military takeover, kodwa nje hayi ukucecisa kwenkulumo esikubona kuwenzakele ukuthi umongameli welizwe uRobert Mugabe le muli yakhe abaselayo inkululeko ebafaneleyo. Njengoba kade sibengaphumanga endlini yabo, akula muntu oyenelisa ukuthona abalande khona. Singazi njalo ukuthi khona ingabe ikhona na enye into engabizwa ngelinye igama ukwedlula i-military coup. Ngakho mina ngikubona kuyiyo lekhu.
Osakhulayo Trevor Sincube uthi okwenziwe libutho kulungile nxa kuyikuthi impilo kaZulu iza kuba ngcono lapho umongameli Robert Mugabe engathiya umbuso.
Uyabona into yenziwa ngamasosha le ingaqhubeka nxa kuyikuthi ngeyokuletha ukuthi kube lento yonke into ibe sharp. Mina ngiyavumelana layo, kumele besebenze amasosha kodwa kungabi lokuliwa ukuze lathi sithole imisebenzi lapha emakhaya. Kunzima sibili.
Umnumzana Buthelezi Mkhwananzi ongukhansile edolobheni leGwanda njalo likubandla le-MDC ekhokhelwa ngusikhwica mfundo uWelshman Ncube uthi senzo sebutho lesi siveza obala ukuthi uMugabe ebesegxile kakhulu kubutho.
Umongameli amandla okubusa ubevele yena engaselawo. Umbuso wakhe ubulesi sindo ngenxa yamabutho eZimbabwe, yikho esezifica elenkinga esebhekane le lomsindo nalowo akhangelane lawo kathesi.
Inkokheli zebutho zithi zona sihluthunanga umbuso kodwa zifuna ukubopha izigelekeqe ezisebenza phansi kukaMugabe ezibalisa usikhwica mfundo uJonathan Moyo, u-Ignatius Chombo kanye loSevia Kasikwere labanye abetheswa umlando wokubhidliza umnotho wakuleli. NginguVusisizwe Mkhwananzi owendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Kunjalo nje amazwe agoqela elemelika lelebhilitane sekhuthaze isizalwane zawo eziseZimbabwe ukuthi zihlale zilimukile njalo nxa kungela sidingo zingaphumaphumi ezindlini ngenxa yokufuthelana osokukhona kulandela ukuhluthunwa kwentambo zombuso libutho. Elebotswana lona selixwayise isizalwane izalo lalo ukuthi izingayi kwele Zimbabwe ngoba kulokuxokozela okukhulu kwezombusazwe. Elebotswana lithi njalo selivale isigodlo someli walo eHarare okwesikhatshana. Kubika uMartin Ngwenya.
Noma nje seziningi indlela zokuthumela imali eZimbabwe, kulohlupho lokuthi imali iyasilela ekhaya. Lokhu sekudale ukuthi ababusiness yokuthumela imali phandle kwele Botswana bethe abangeke bathembise abathumela imali ukuthi izatholakala khonapho. Abanye abafana lonkosikazi Irene Dube bathe basakwazi ukuthi benzeni nxa kunje ngoba lokuthumela ngabo malayicha kumbe amabhasi kule ngozi zakhona.
Isiqoqela se-travel advisory yikuthi osomabhizimisi baseZimbabwe laseBotswana bazathola usukunzima kakhulu ukuthi bengachapha benze ibhizimisi yabo ukuthenga lokuthengisa. And that's something which is going to also affect ama-big companies like Otropis.
Umnumzana Dumi Ncube uthi yena kungaze kube njani kasuke athumele ngabantu nje, kungcono asebenzise abamabhizimusi asemthethweni okuthumela imali.
Vele ukuthi ubani, any country in the world, it was done as known what the foreign policy is. It's very reactive. It could be a corruption. You know, locals of Milan, locals of Yala. But now, so 24 hours since in Davalu Kalusa, a Harare, Ukumindo Botswana, Ulokesalu Kulma, anything, which Abanyaban to buy a Kangalabeti, Mchaumbe, Inte Uti Ukumindo Botswana is accepting it or
Gugandi, Umnumzana Andreas and Love, Yena Uti, Seles Katesi, the Sons of Malaysia, Jalo Bagazi, Bampaza, missing, Uwinjalo Uza Kubega, Nendlela, Aitraileo.
At this particular juncture, it's difficult for us, which is basically Togo as a celebrator, Utumka was a puma, because Avandula Wanginang, Avandu Abezano PF, Tavandavas, one leaders related. So, Njaro Futas was Tavandula Basanjani. And the other thing, I'm confused as it was to win Zagala at the moment. What you won't be connabas, I'm Kulumun today, Kubega was illusory. But
Abanye bathi noma nje abanye abakubhizimusi yokuthumela imali ekhaya bengaqiniso ukuthi ingatholakala khonapho khonapho le yindlela engcono ngoba imali iphuma ingamadola emelika hathi uhlobo lwama-bond notes olungathakazelelwa liningi. Amanye amankampani afana labo Western Union afaka imbasela kulabo abamukela imali ethunyelwe ivela phandle kwelizwe kuyindlela yokukhanga abathumelayo. Imvuzo yembasela ihlawulwa ngama-bond notes kodwa iningi alikutshaya indiva lokhu lithakazelela imizamo le. Ngumathin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Siyabonga Martin. Kwezemidlalo lamhlanje, imidlalo ye Castle Laga Premier Soccer League iqhubekele phambili lamhlanje lanxa kulokungahlaliseki kwezombusazwe. Kubika intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu leFC Platinum yilo selihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba seCastle Premier Soccer League ngemva kokunqoba eletsholotsho nge-1 kanya emdlalweni obusenkundleni yeLuveve namhla emini. Ohlohlele iqembu leFC Platinum uRodwell Chinyengetere ngehlandla lesibili lomdlalo, njalo lempumela ichiyele iqembu le miklomelo ngamachuma esithupha lesithupha 66. Endaweni yesibili kuleqembu leDynamos lona elinqobele kulawe City nge-2 kanya, njalo elile miklomelo ngamachuma esithupha lane. Iqembu ebelihlezi phezu kwengalane phambilini kwemidlalo yanamhla yelenkezi Platinum Stars lisendaweni yesithathu lile miklomelo elingana leyeqembu leDynamos, njalo libe ngujikilobhanqa 2-2 lele Chicken Inn nemdlalweni obusenkundleni Baobab. Iqembu leChicken Inn lona lisendaweni yesine lile miklomelo ngamachuma esithupha. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leBlack Rhinos linqobe leHarare City nge-1 kanya, eleCapes United linqobe leHada nge-1 kanya, eleZPC Kariba libe ngujikilobhanqa 1-1 leleTriangle, eleShapane Mine linqobe leWange nge-1 kanya, kuthi eleChapungu litshayele Bantu Rovers nge-2 kanya. Limpumela yemidlalo yanamhla itsho ukuba iqembu leShapane Mine lithuthukise amathuba alo okusinda ekugunyulweni, kuthi eleBulawayo City yilo elisengozini ndawonye leleWange. Imidlalo iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leHighlanders elizadibana khona leleHow Mine enkundleni eBarber Fields. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kwebake udlalo lwethu lwalamhlanje ngengoma angazi ukuthi yahlatshelwa ngubani kodwa enkuzwayo ikhuluma ngamakhomuredzi. Kwaneleke okwamanje lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. Njalo ubusuku bonke sizalala silethulela izindaba ngokwenzakalayo. Selithethe phela intambo zombuso ibutho leZimbabwe ukuziqiba izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Abalwa impi yenkululeko bathi bayalisekela ibutho ngokuhluthuna intambo zombuso. Abantu beMathebelele ndibona bamukelele linyathelo ngembono etshiyeneyo. olivalelisayo okwamanje nguNtungameli Nkomo. Sizahlangana kumahola alandelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.